baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 14 kwenkwezi 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje inani lasebesinde ku COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabalishumi lantathu 13. Kuthi asebefunyanwe belegciwane lokhu lingumachumi amathathu lasikhombisa 37. Emhlabeni jikelele abele COVID-19 basebedlula izigidi ezine.
4,430,123.
Abantu bakobulawayo bakhala ngentengo ephezulu yezembatho zokuzivikela amakhala lomlomo ekuthelelweni iCOVID-19 ezama face mask.
Kuyinto edanisayo kakhulu etshengisa ukubana uhulumende weZimbabwe kanakeli amalungelo abantu. Uhulumende abaningi baphakathi kokulwisana lomkhuhlane weCOVID kodwa bona bagijimisa ukubana bebophe abantu abathi akulungiswe ukubana abantu bethole ukuhla.
Ugatsha lwabesifazane kubandla leMDC solwethule imbiko lusola elithi ukuthunjwa kwenkokheli yesifazana kunhlangothi lwabatsha lisithi kusobala ukubana basezandleni zamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebesinde ku-COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabalishumi lantathu 13. Kuthi asebefunyenwe belegciwane lokhu likumashumi amathathu lasikhombisa 37 labulala abane. Asebehloliwe ukuba abalegciwane lobahatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu 24,819. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezine. 4,430,123. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amathathu 298,180. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lengxenye 1,659,873. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhombisa lambili 72,336 asebefunyenwe belegciwane leli njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,475 kwasinda inkulungwane phose ezingamashumi amabili lane 25,270. Izembatho zokuvikela amakhala lomlomo ekuthelelweni iCOVID-19 zama face mask sokuyizigqoko ezimele sisetshenziswe ngumuntu wonke uma efuna ukuphuma phandle kumuzi wakhe. Kodwa ngenxa yentengo ephezulu yalawo ma face mask abanye sebekhetha ukusebenzisa amabhodi abomama. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uthe ngokuyekethisa iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba wafaka esokugqokwa kwama-mask ngaso sonke isikhathi nxa umuntu ephuma emzini wakhe. Umnumzana God Knows Magutshwa oyisakhamuzi sakobulawayo uthi bona sebesebenzisa iziqoko zabomama. Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mthandazo Nyoni uthi sekunzima ukuphuma phandle.
Sokunzima kakhulu ekuphileni kwethu ngoba akusaphumeki phandle ngenxa yokuthi nxa uphuma phandle kufuze ube le mask. Amamask angikhona lawa adura ngoba wathengisayo wakhuluma ngokuthi $20 or kusiya ku $2. ngithi ugcina sokusiba nzima ngoba emagrosa ma ungena compulsory sofuze ube le mask, ma ungelayo imask angeke uze ungene. So ngithi sokuludubu kakhulu ngoba leyo mali leyo mask asilayo thina. Njalo nxa utholakala phandle ungelayo leyo mask ungakwanisa ukubotshwa kumbe ubhadale i-fine engange-500 a pound, of which okwakhathesi akula muntu osebenzayo, akula muntu oyenza imali.
Umnumzana Whiteman Moyo isakhamuzi sekhezi uthi isiqondiso sama-mask kasilandelwa ngokupheleleyo.
Isigqoko sobuso sihluphile ngapha ngoba ma uthi uyafika kwenye indawo uthole ukuthi abantu abafakanga imaski ngale bafakile imaski, uthole ukuthi 2% ifakile, i-80% ayifakanga and so forth. Vele nje abantu into le okuthiwa yimaski abakayibambi. Hayi, bahamba ubuso busegcekeni sibili njalo kaba abagcize qakala. Isikakhulu amadoda, they look very innocent. Bakhanya nje bemsulu abantu benkosi nje bengathi nje abantu abathi kathi sifakelwane izayeke. Indaba yemaski, bonani yehluphayo, okuyikho kwenza ukuthi abantu bangawagqoki ama-mask. Maybe part of it ukuthi i-sensitization programs zikahulumente zange zibe khona.
Isijeziso sokungagqoki ama-mask singamadola eZimbabwe angamakhulu amahlanu, i-$500, ngakho uZulu uyesaba ukujeziswa. Unkosikazi Matilda Siziba, othunga izigqoko zobuso, uthi bona sebethole enye indlela yokwenza imali ngesikhathi se-lockdown.
Thina lapha sesithole enye indlela yokusiziphilisa ngokuthi ungasithengise ama-mask, ngoba khathesi nxa singathunga siwathengisa nge-35 pound cash. Kumbe nxa umuntu sebhadala ikho cash uyafaka imali yakhe ibe ningi nge-US, kuyabe kusiya ngokuthi ngi-design yakhona injani. Amanye akhona awe-1 US, amanye akhona awe-2 US. So hayi kithi sibili kuyasiza ngoba imali yokuthenga khona lokho kokudla asisayisweli ngendaba yona le yama-mask.
Omunye oyisakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Lizwe Gumede uthi iningi kalazi umsebenzi we-mask.
Abantu abakwazi vele ukuthi agqoka njani lokuthi asebenza njani. Uyabona labantu bephoma ukuthi ehambelayo kuphela ukuthi uyithwele yikho okuqakathekileyo kuye, kodwa isikokuzivikela. Abanye uyathola behambele oba lilembu liphi, abanye ngabafaka ama-bra emafesini lapha, akusakhanyi ukuthi okuyikho yikuphi, ngoba into eqakathekileyo ayisikho ukuthi uthi uthwele, okuqakathekileyo ukuthi uzivikelile na. Umuntu uyamthola kwesinye isikhathi evale ikhanda kulokuthi evale ikhala lomlomo, okufana lokuthi vele kavikelekanga lo muntu. Abantu kufanele befunde khonoko ukuthi face mask yona ngwayo ngiyokuvikela umuntu ekubambeni igcikwane le-corona, kumbe ayisiyo nto eyokuthi igqoke njengeyinto ze-fashion.
Intengo yama-face mask la asebenza kanye kuphela ingamadola amabili awemelika, kuthi labo abathungayo bathi aqala kudola elilodwa kusiya kwamane awemelika, i-$1 kusiya ku-$4. Lokhu sekudale ukuba iningi lisebenzise loba yini engavala amakhala lomlomo, ngoba nxa ungatholakala ungela mask uhlawuliswa $500 eZimbabwe, i-$500. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku-909 medium wave, la ku-4930 6040, la ku-15460 kHz ku-short wave.
Abatsha abakubandla le-MDC ababalisa ummeli weHarare West edalela ePhalamende uNkosazana Johanna Mamombe, umsekeli kamholi wabatsha uNkosazana Cecilia Chimbiri, lo msekeli womhleli womsebenzi wabatsha uNkosazana Netsai Marova kabaziwa ukubana bangaphi ngemva kokubotshwa ngamapholisa izolo eNational Sports Stadium. Besetheswa icala lokutshengisela abakwenze emzini weWarren Park izwe eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
abatsha laba abathengizele izolo betsola uhulumende ngokunganikeza abantu ukudla okwaneleyo ngesikhathi lizwe liphansi kweziqondiso ze-lockdown. Amapholisa ayethule umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Twitter esithi akwaziwa ukuthi laba bantu bangaphi. Kodwa isikhulumeni samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-Daily News izolo ukuba kulabantu ababotshiweyo. Imizamo yokuzwisisa ngalokhu yehlule ngoba uNyathi ubengadobhi ucingo lwakhe. Igqotha labo umnumzana Jeremiah Bhamu uthi abatsha laba kabazakali ukuthi bangaphi ngemva kokubotshwa duzane neNational Sports Stadium, kodwa lanamuhla kabaziwa ukuba bakuyiphi inkamba. UBhamu wazise ukuba uzacela umthethwandaba waphezulu High Court ukuze ubambe ngamandla amapholisa ukuba atsho lapho abantu laba abasiwe khona. Unobhala wabatsha kubandla le-MDC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi okwenzakeleyo izolo kutshengisa ucuku lukahulumende we-ZANU-PF.
Okwenzakalayo ukuthi ngemva kokutshengisela okwenzakale izolo eHarare mayelana lendaba yendlala elizweni, uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa uthumeke abantu-ke akade bemasquareda njengamapholisa-ke ukuze bebopheke amantombazana amathathu e-Movement for Democratic Change ku-Youth Assembly bengabatsha, okuhlanganisela uCecilia Jinembiri, Joanna Mamombe, dade osedalela eParliamente Lonetsa eMaroba onguye ke umsekelo womqoqi wenhlanganiso yabatsha e-Movement for Democratic Change. Labo ke babotshelwe ke ukutshengisela izolo laba ke sitshengisela khona ngendaba yendlala, kodwa sokuvezekele kubana ke abathathwanga ngamapholisa kodwa bathethwe ke yilaba ke abanjengabantu abathathwe ukuthi ayedzamara esingathi ngabantu abangayakazakaliyo.
Olula amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube uthi uhulumende kumele alandele umthetho xa ebopha abantu.
Kuyinto edanisayo kakhulu etshengisa ukubana uhulumende weZimbabwe kanakeli amalungelo abantu, ngoba sikhuluma kunje uhulumende abaningi baphakathi kokulwisana lo mkhuhlane we-COVID kodwa bona bagijimisa ukubana bebophe abantu abathi akulungiswe ukubana abantu bethole ukuhla. Njalo kusidanisa kakhulu ukubana laba abantu kade kuthiwa ababonakali, akwazakali ukuthi bangafi. Lokho kutshengisa ukubana nguhulumende wezikliwi lezigebenga ongasebenzisi umthetho, ngoba umuntu engabotshwa kumele ehanjiswe umthetho wandaba.
Lokhu kusekelwe yingcwethi echubulunga ezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancitshana.
Kuyindlela yokutshengisa uZulu ukuba angalandeli labo abakhononayo kumbe abakhalayo ngomumo welizwe leZimbabwe ngesikhathi lesi COVID-19, abantu behlezi ezindlini belambile. Kuyindlela yokwenza abantu besabe ukulandela ngulowo lalowo ozafuna ukutshengisela. Sikubonile abantu banye bethatha uitayidzamara obezama ukuvusa abantu inkophe ukuthi hayi khangelani umumo lapha usamangakuhle, bamthatha phinde wabonakala. Into yakhona lokhu iqhubeka nje, hayi ingwe ayiwatshintshi amabala ayo.
Kodwa omele abatsha kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo usole kakhulu ukutshengisela ngesikhathi ilizwe lilisana lomkhuhlane we-COVID-19.
Ngobhubhano lolo esilukhangele emhlabeni vele isichaphe-chaphe vele asonto efunakalayo. Lokhu abakwenzileyo ukuthi bebuthana bebhesuka emgwaqweni kubonisa vele ukuthi ibandla labo alikwazi lapho elikhangele khona, aliqakathekisi impila kahle yabantu. Vele akuvunyelwa uhulumende usiphile izixwayiso zokuthi siziphathe njani ngalesi sikhathi se-COVID-19. Bona ukuyabuthana behamba bebhesuka emgwaqweni kutshengisela vele ngabantu abagcwele isichaphe-chaphe. Ngakho-ke umthetho weZimbabwe vele awungeke ukwemukele lokho, ngoba abakwenzayo kuyingozi ebantwini abaningi, including imuli zabo.
Ukungabonakali kwabathathu laba kwethusa abaningi, ngoba eleZimbabwe lile mbali yokuthunjwa kwabantu banyamalale abagoqela intathelizindaba u-Itai Dzamara owathunjwa ngomnyaka ka-2015 olokhu engakatholakali lanamhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lokhu esikudaba lunye, ugatsha lwabesifazane kubandla le-MDC solwethule umbiko lusola elithi kuthunjwa kwenkokeli yesifazane kuluhlangothi lwabatsha. Laba lisithi kusobala ukubana basezandleni zamapholisa. Ugatsha lolu luthi okudanisayo ukuthi abanye abesifazane abathunjwa ngamapholisa kumbe amasosha eminyakeni edlileyo badlwengulwa kumbe batshaywa kakubi. Ngakho bathemba ukubana abathathu laba kabehlelwanga ngalokhu. Kusenjalo, isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe sithi sikhathazekile ngokuthunjwa kwabesifazane laba, njalo sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi adingisise ngalolu daba. Umbiko wabemelika ugcizelelwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope, European Union, layo ethi kumele lolu daba luphenywe. Isikhulumeli sogatsha lwabesifazane kwe-MDC unkosikazi Barbara Tanyanyiwa utshele uSandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bayalwamukela uxhaso oluvela kwamanye amazwe njalo bakhuthaza ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane ukuba zixhasane labo.
Njengogatsha labomama ku-MDC Alliance, sikhathazekile kakhulu ngoba lokho bengabonakali kusukusela izolo. Amapolisa alokhu jinja-jinja ama-statements, bake bethi kabalawo amantombazana lawa, kwesinye isikhathi bethi bakhona, kodwa thina siyakwazi ukuthi amantombazana lawa asemapholiseni. Izolo bonke bobathathu bafakele abantu abaseduzane labo ama-messages, bafakele i-leadership e-MDC Alliance ama-messages ukuthi base Harare Central Police Station. Nxa kuyukuthi abantwana laba balecala kababajezise phela ngokuvula i-docket bahambe e-court, bayetholakala ukuthi balecala kumbe kabalacala e-court. Sifuna i-justice ukuthi ibe khona nxa ukuthi balecala.
Bekufanele yini ukuthi abatsha laba betshengisele ngesikhathi lesi ese-lockdown?
Ama-youth ebedemonstrator ukuthi balambile, abantu balambile, uhulumende kayenzi lutho nge-lockdown leyi. Siyazi ukuthi kule lockdown, kodwa nxa kule lockdown phela akutsho ukuthi amalungelo kwabantu lawo aku-lockdown. I-constitution ye-Zimbabwe ithi wonke umuntu ulelungelo lokudemonstrata, lokupetishina at any given time. I-COVID-19 kumbi lockdown kayizange ikhiphe amalungelo lawo.
Okwamanje ibandla lakho lenzani ngalolu daba?
Babhode kuma police stations wonke, ama lawyers iZimbabwe Lawyers for Human Rights yiwo asebambe udaba lolu, yibo asebe phambili. Esiloko sithemba sikhuleka la kuNkulunkulu ukuthi amantombazana lawa asilile lapha abakhona abala kudlodlwangulwa lapha abakhona, ngoba siyakwazi ukuthi khona amapholisa nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya, bajayele ukubarepa. Siyakwazi kwenzakala kuJustina Mgogo, siyakwazi kwenzakala kuGonyeti. So siphongu ukubamba amathumbu ngezandla ukuthi amankazana lawo abe ese engabi esengozini.
Lithini ngoxhaso lolu oluvela kunhlanganiso ezizimeleyo lamazwe apheche?
Uxhaso olungaka siyalwamukela, angani bengaqhubekela phambili. Sinjalo sinxusa ezinye inhlanganiso ikakhulu ezilwela amalungelo abomama eZimbabwe. Sifuna ukuzibona lazo zikhuluma njengokukhuluma lathi siyabe sikwenze nxa abanye omama abangelani lezo mbusazwe behlukulusiwe. Siyasikhulume sibasapota, sifuna ukubona omama bonke labo baba phela sifuna ukubona bekhuluma.
Lo bekungunkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance. Lapho-ke ulimuzwe exoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseBhilithane. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama. Siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus, kodwa likhumbule izihlobo. Ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulincusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini, njengoba sisebenzela emakhaya. Udaba lokunyamalala komeli weHarare West edalela ephalamende unkosazana Johanna Mamombe lamanye amalunga e-MDC Alliance amabili izolo solutshiye uZulu ekhathazekile esithi kumele uhulumende abadinge batholakale bephila. Iningi lithi uthunjwa lokunyamalala kwabafana loItai Tsamara osokuke kwenzakala ngaphambilini kwenza isehlakalo sayizolo lesi sibethuse kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo, weStudio 7, uxoxele lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube kanye lentatheli zindaba uSimbarashe Nembaware. UDube nguye osungula lengxoxo.
Okokuqala engakubeka ukuthi ilizwe leZimbabwe ngithemba ukuthi siyakwazi sonke ukuthi ilizwe esilazi liyilizwe elilozibuse njalo ilizwe elivunyelwa i-demonstration. Into esikhuluma lapha sikhuluma into ekhona ku-constitution evumela wonke umuntu because i-constitution yiyo egayida abantu esipha imvumo njalo esalisa lokho okungafanele ukuthi sikwenze. So nxa kukuthi kungekho abakuphulileyo laba abankazana labo jiweyo kodwa okuyinto ekhona ku-constitution angiboni ukuthi bekufanele ukuthi ngabe kuthe kuhambekho ezingeni kwafika kulelo zinga lokuthi baboshwe lokuthi why besiyatoyitoya kukanti kade besenza ilungelo lawo. Nxa kukuthi bona kade kuyinto kade bethi behleli phansi babone ukuthi uhulumende mhlawumbe kukhona okunye asengakwenza ukuthi aphindezele indlela ababone ngathi ingaphephisa abantu bekufanele ukuthi bahambe bayetoyitoya kodwa-ke uhulumende bengafanelanga ukuthi abophe laba abantwana kodwa bafana ukuthi abazwisise athumele noma umbiko ukuthi azwisise ukuthi kungabe kukuthi kungaphi lapho kushota khona kulungiswe kulokuthi sibone kusenzakala ekugcineni ukuthi abantu ecina bebotshwa bebotshelwa into encane kangaka.
Nomzana Nembaware ngize kuwe, amapholisa athi kakwazi ukuthi abantu laba bathethwe ngobani, okuyinto ethusayo ngoba sesike sabona abantu bethunjwa eZimbabwe benyamalala njengabotsamara. Ungathini ngalolu daba?
Mfowethu, uyazi indaba yokuthunjwa kwabantu benyamalala ayisayethusi eZimbabwe. Khona kuvele kwinto esiziyethuse kodwa ngoba sesikujwayele asayethu kangako. Nga ukuthi siphakathi kokulwisana le sifo esinje sesisizimbiko ukuthi kula bantu asebethunjwe abasabona ukuthi banga. So it is very worrying ukuthi-ke yazibuza ukuthi abakhokhele silabo bafuna ukulungisa izinto na or bafuna nje kuhlale kuliwa kuthethwa amacala sibhekane lezinto ezingasisi phambili. Ukuthumba umuntu akulethi i-solution. Nxa umuntu ekhalaza ngokwamele alalelwe yebo ye kodwa-ke ukumthumba hayi akusolvi lutho ngoba namhlanje nxa sikhuma ngokuthi bathunjiwe indaba akade beyisukumele ilokhu injalo ilokhu ingasolvwanga yena usethunjiwe indaba udzamara isukumele ayikasolva yena akasekho so sizothumbana kuze kube nini.
Mnumzana Dube ngize kuwe khona ngapho uthi wena akulalutho olubi ngokuthi abantu laba betshengisele kodwa bakhona ababasolayo abathi bekungela sidingo sokuthi batshengisele ngoba ilizwe livaliwe isikhathi se-lockdown njalo ngokutoyatoya bafaka impilo zabanye engozini ye-coronavirus.
Siyakuzwa lokho babunkomo elikuthoyo kodwa-ke ngibona ngathi nxa kukuthi unguhulumende olalela abantu abakho nxa ungubaba olalela abantu abakho ye iphutha liyenzeka abantu abakho sebengalenza iphutha kodwa-ke akusatsho ukuthi umdala kunxa ukuthi wenze iphutha sekufanele ukuthi umpanishe in a very harsh way ngaleyo ndlela. Amapholisa ngithemba ukuthi amapholisa umsebenzi wawo nxa kuthatha upolice the community kutsho ukuthi ikuqondisa i-community ukubatshela into eyiye e-wrong lento eqondileyo kodwa-ke ukuqondisa umuntu kumtshela into e-right le-wrong akutsho ukuthi umuntu sakufanele ukuthi umenze ngaleyo ndlela egcine mhlawumbe esefika ezingeni lokuthi aboshwe anyamalale engasaziwa noma nxa kuthi ngakuthi babotshiwe amaphoyisa afanele ngakuthi bayawuthatha umlando bavume ukuthi hayi abantwana sibabophile isizathu yilesi nalesi nalesi esenze ukuthi sibabophe abantwana hatshi ukuthi ekugcineni abantu kuthiwa sebenyamalele abasazi ukuthi abantwana bangaphi okuyinto engekonhle njalo okuyinto ekugcineni isilethela igama elibi phezulu kwelizwe lakithi elililizwe elisazama ukuthi lizigeze lizitshengisele ubungcono balo lizitshengisele ukuthi lilizwe elinakekela ama-rights abantu kodwa-ke nxa kulokhu kuvela izigameko ezinje ngibona ngathi indlela i-policing ehambe ngakona iyabe kukuthi ayihambanga ngendlela eqondileyo.
Mnumzana Nembaware ngize kuwe wena ungathini ngodaba lwabanye laba bathi hayi ukutshengisela bekungela kuhlakanipha phakathi njalo ungathini ngodaba lokuhlukuluzwa kwabantu esikubonayo ngamapholisa okugoqela abesifazana ababili abatshaywa kakubi abe-Country Park koBulawayo?
Amapholisa ayisukuthi yibo maqhuzu yibo abalawulayo abanye balapha kuthi besize umphakathi now singayithinta ke le ndlela then singaba lamapolisa abona umphakathi ngelihlo elihlukeneyo but nasemapolisa size sobiza ukuthi ngorobayi umsebenzi wakhe ushaya umuntu so nxa yena i-first option nxa ibona umuntu oyenza ukuthi awakho emthethweni eyakhe i-reaction yokushaya it becomes difficult so nxa naba besuke bedemonstrator into eqondileyo yes ifuna kube lama health kit for abantu abezibhedlela ama-nurse and so forth it's a right cause ngisikhalazo esizwakalayo but bakwenze nge-lockdown befaka impilo zabanye engcupheni even lezabo bebeze-expose to i-corona
usimbarashe nembaware yintatheli zindaba ubexoxa endawonye lolwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube belo ntungamile inkomo westudio 7 ngesizwe okuphuma enkundleni zokuxhumana ezi-social media
kulabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo ku-studio 7 ku-whatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318 kulakho lawo ukuthi uthumeze owakho umlayezelo kunombolo le ake sizwe ukuthi bathini ngababhekane lakho
John Siyampondo ngilaphela okuzeni emabale la udubu wesilalo ngolwamanzi lokudla kasila kudla manzi akula ncedo lwamanzi ukuthi sithola amanzi ukuthi sigeze izandla lezo kuthiwa kugeze izandla ngesikhathi ngesikhathi izibholane sezifile eziningi kazila abalungisayo ukuthi sizuze ithuba ukuthi silungiselwe lezi zibholane akula indlala isiphethe imisebenzi ayisekho laba ababesiqatshile kabasasiniki leyo mali ababesinika yona kuthiwa job no job no pay
mna ngithanda ukukhuluma ngendlala lapho esilobela ward 27 indlala izalele sikhathi sonke lesi abantu kade behola i-welfare awuzalukazi kwabe kwathiwa abanye abangene bahole i-red cross i-red cross yahole ukuholisa yahamba khathesi sokwakuya iplani yadobha abanye ababese ku-red cross ababe ku-red cross ebaphuma ngicela ukubuza ukuthi okwawuholwa ku-red cross kuzofika ilala namhlanje lokhu kukhona yini njengoba sesifa kangaka yindlala sibambe ngaphi nangu MP la ukhalela umkhwenyana wakho ofele khona kwele America thina kalandaba lathi uMP umpofu lo laye wabuya le mpuphu lapha kwathiwa ngahulumende idulo kwamagama kuthiwa $90 instead of 70 kodwa emaredweni sizokuthiwa 70 eneza 90 asikwazi ukuthi senze njani ngendlala engaka yena ngokwakho uhulumende azihlulekile ngoba umgabaza wengcono wayesithi angathi ikhomande amabhizinisi nemeni kuthiwe into zongazidli zazisidli
igama lami unontokozo Ndlovu ngisesigabeni seplant lapha msakazi besicela ukuthi khona abantu bayekele indaba zokukhala ngendlala lapha sicela ukuthi ngabanikeza bayekele amamongameli badinge izimali izibhedlela zivuke zithole konke okufuneka ukudingakala okuswelakala abantu bezifundisa ukulima bezifundisa ukuphanda ngiyabonga
siyacela bakithi basazi bakamthwakazi ukubana lisithumele ama-phone number ama-lawyers for human rights ukwenza lisisizakali nxa lisingene ebunzimeni umbehlobo zingene ebunzimeni sibathinte sicele inumber zakhona
laba ngabasithumezele imilayezelo ku-studio 7 kuwhatsapp unombolo ethi +1 202 465 0318 ulakho lawo ukuthi uthumeze wakho umlayezelo kunamanje
singakagqibi uhlelo lethu lamhlanje wothi sikhangele ebesihamba phambili inani lasebesinde ku-COVID-19 ezimbabwe seliqongela aya kwabali-13 futhi asebefunyenwe bele gciwane lokhu likumashumi amathathu lasikhombisa 37 kuthi emhlabeni jikelele asebele COVID-19 bayedlula izigidi ezine 4,430,123. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uMpraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.